soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 26 lwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono eHarare banqunule bageze njengendlela yokuthengisela besola amazwi kaJingono wokuthuka unkosazana Linda Masarira.
Ubuhlungu ye, kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi? Umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe, bemtshela ukuthi khona kuyelekibo impesenjalo.
Izakhamizi zeWange zibikwa zinakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle.
So kuzayenzakala amapetition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala amamashi, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela.
Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi, abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yodubo lolu, lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo.
Umuma usufuna even yena umama welizwe uhulumende engenele endabeni yona le yamanzi edethi, because indaba le sengiyakudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sizisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Jingono banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaJingono wathuka unkosazana Linda Masarira, umkhokheli webandla leLead, esithi kagezi. UJingono wayephindisela kuMasarira owasola ingxoxompikiswano ezaqutshwa nguJingono enkundleni yokuxhumana eTwitter kuhlaziywa udaba lwezizalwane zeZimbabwe esezigcwele kwele South Africa. UMasarira wasola uJingono ngalokhu okwamcunulayo, wasesithi uMasarira kaqale afunde ukugeza. Amazwi la acunula ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane, ikakhulu ezibona ngombono munye lebandla elibusayo elezanu PF njengaye uMasarira, zathi nxa engaxolisanga uJingono omama laba baza kuyageza phambi komuzi kaJingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe, njalo oyintatheli zindaba.
Mina ngiwumuntu lwana oseqalisa ukuthatha izinto zangale, ngithi ngezangale, ezangapha ngezangapha, ngoba sengananzelela ukuthi izikhathi eziningi kakulezi zinto ezihlupha abantu bayithi ngapha kubalutshwane abamalathi ngale. So khathesi sengikhangela indaba yena le vele eqalise umsindo nalowo ukuthi umama yena lwana ukhulume ngokuthi ubaba lo uChinono uthe yena ama South African kumele ba right nxa besithama Zimbabwe naphenduke ekhaya, ngenxa yokuthi kumele babuye bazolisana lobunzima ababhekane labo. Ngizibuze ke umama lo ukuthi nxa esola khona lokhu, sokungenxa yokuthi sokulama Zimbabwe avela eMpumalanga asethwele nzima elizweni baze baqalisa labo ukuchapha ngcele besiyadinga ukuphila kwamanye amazwe, ngezikhathi kumbe ngesikhathi kusachapha abantu bangapha kulolu luhlu lwelizwe besiyadinga ukuziphilisa khona ngale, kwakuthiwa hayi abantu besindebeleni kabathandi kufunda, bayakuzonda ukufunda, bayakuzonda ukusebenza. Yikho bethandani, bethanda ukuchapha umngcele beyesebenza eGoli, vele bathanda ukuya eGoli bahawukela imjiva, bahawukela impilo yonaleyana. Kukanti hayi, thina vele saqalisa ukububona lobu buza ubunzima kuda alo ngesikhathi sona lesana esabhuqa abantu ngapha. So khathesi sokumele ukuthi nxa abomama laba abafana la eMasarira sebekhala ngokuthi abantu bakithi sokumele baphendukiswe ngoba kulodubo, sime labo sibazwele ukuthi asho abakithi bangaphendukiswa ngoba badubeka babahlale khona ngale. kala phana umgabe sathi khona abantu bengale bathanda ukusela kabafundanga kwakuhlekwa akula umuntu ayebazwela ukuthi hayi kunzima bakithi kibo kabaphilanga kuhle kabalamsebenzi kabakulazikolo into ezinjalo nje
manje amazwi kamnumzana Jingono ukuthi unkosazana Masarira eyogeza uwabona njani
mina ngingathi njengomuntu osebenze ekuntatheleni izindaba mina vele ngiphila ngokuthi umuntu kumele akhululeke entweni ayikhulumayo kubuhlungu ye kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe bemtshela ukuthi khona kabuyele kibo into ezinjalo balutshwane sibila engabezwa besukuma laye besithi hayi kwakukubi ukuthi atshelwe khona lokhu kumele ukuthi khona kungenwe esitaladini kubhikishwe kutshaya itoyitoyi ngokuthi hawu umama sebephanjanisiwe babizwa ngamazwi amabi kodwa ngenxa yokuthi khona hayi ulinda ukuthi khona ayogeza nje ukuhlamba nje sokuyilicala elikhulu hayi kunzima bakithi asoze ngisho ukuthi kubi kumbe kuhle nokuthi ngubani orong ngubani oright mina engingakusho yukuthi hayi kubathinte lapho kubuhlungu khona labo sebekuzwa esijala ukukuzwa lathi nxa izinto ezinjalo zichiwo ngathi xa kuthiwa kababuyele kibo kumbe nxa kuthiwa khona hayi bathanda ukufeva bavele kabafundanga kodwa bathanda imali kumbe bathanda amadoda abantu into ezinjalo then bese ngibuye embuzweni wakho wesibili lo obuzileyo ukuthi khona kuthiwe kumele kuyobhikishwa khona ngale
manje wena uthini ngalabo omama abathi bona bafuna ukunqunula bageze phambi komuzi kamnumzana Jingono
hayi mina mbasola nto abantu bale ndlela zabo vele bakhona abakuphilelayo kutho ukuthi ababathumile abayibo ababasebenzelayo ngathi ama-constituents abo abathumile ukuthi bahambe bayekwenza njalo kabakwenze uma kuwukuthi yikho abakuthunyiweyo but engingakutsho nje mina yikuthi khona angiboni umahluko okuzawuletha emcabangweni womuntu ovele ele attitude enjalo kubomama kumbe ele attitude enjalo ngumuntu yena lo akukhulume ngaye lokho nje kugcina kunika more ngesilungu ngathi more fodder ukuthi abantu bakhulume kube ngabomama ngoba nxa sebehambe bayageza phambi kwendlu yakhe and then kuzatshintshana kodwa bakhululekile labo ukuthi bakwenze ngoba nithi siphila kwesikuthi i-democracy laye ukhulume ngendlela yakhe exercise freedom of speech yakhe sokumetha kumele lokho kubuya lakhonokho ngendlela omama abaresponda ngayo labo nge-freedom of association and freedom of expression yabo baza responda ngaleyo ndlela so angeke ngibajaje kakhulu njalo angeke ngibasole ngoba kukhona mhlawumbe awungamagezi okuncane okungatholakala ekwenzeni njalo ngoba kukaningi obaba bekhuluma izinto ezibuhlungu ukudlula khona lokho besekelwa mhlawumbe bengabona kusiba lama drastic measures ekukhulumeni khona lokho entweni ezincane mhlawumbe bezisaba ukukhuluma entweni ezinkulu ngibona ngani ngizakubeka khonapho ngizachiya khonapho
kulenhlanganiso ezilwela ilungelo labomama ezithi zona kumele axolise uhophoyo kodwa yena hayi uyala elokhu esithi kasoze axolise wena ngokubona kwakho kumele axolise na
kodwa nje benzama ukukutsho nje ukuthi angiboni kulesi sizathu sokuthi uhophoyo laxolise amini ubekhuluma kucabangayo lakho kuphuma ekhanda lakhe labo umama nje sebengaresponda ngendlela yabo but I think demanding an apology is it's over.
Lo ke ngunkosikazi Busi Bhebhe olwela ilungelo labesifazane njalo eyintatheli zendaba ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina iyembe amalahle. Inkampani ethiwa Mutagest Investments ibikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba amalahle endaweni ezibalisa ikaShika, Lusetshe, Diki, Bangale, Ledinde. kukhangelelwe ukuthi inkampani ingaqala umsebenzi ngenyanga ezayo okungabangela ukuthi imuli ezedlula amakhulu amathathu zilahlekelwe imizi. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima utshele Studio 7 ukuthi inani labazasuswa emzini yabo yomdabu lingaba lilikhulu kulalelo elikhulunywayo.
I-South Mining ifuna ukuyenza i-underground mining, ifuna ukuqalisela 5 miles laphana, ibambe ithiwa iBhangale, ibambe iDiki, ibambe leNekabandama, ibambe leLusetshe. But inkinga ekhona ngeyokuthi nxa beyenza kuthiwa i-EIA, i-Environmental Impact Assessment, izinto zama evictions abazikhulumi, babe khuluma ukuthi hayi thina siyakwanza ukuthi nxa kule pollution sizayi mitigate in this way, nxa indaba ze social corporate responsibility sizakwanisa ukuthi sidonate ama test books, sizakwanisa ukuthi sipende isikolo, bayalitshela ukuthi sile special grant eyasayinwa ngupresident ukuyenzela ukuthi hayi lingayali project, even liwazi ukuthi hayi iproject yakhona aso project engayenza ukuthi i-community ibe ngcono.
Lina njengenhlanganiso selike lakhulumisana na leziphathamandla
njenge-community? Saba engage thina as Greater Wange Residence Trust, sabatshela ukuthi hayi abantu laba ba-consulta ama-traditional leaders osabu baniwa amabhayisikili on the basis yokuthi hayi it was during isikhathi se-COVID and therefore bona bakwanisa ukuthi be-include ama-villagers. But siyakwazi ukuthi ama-investors la ali-tactic yokuthi ba-consulta ama-government departments, and babewazi ukuthi singa-consulta ama-government departments, consulte o-RDC, vele abasoze be-oppose because bona in their belief babebona ngani hayi sesi-oppose u-president, sesi-oppose i-government, and therefore singakwenza khonokho kutshengisela ukuthi thina vele asifuna ukuthi kungabi le economic development. But ayisikho, okuyikho yikuthi economic development should actually uplift i-standard of living eyabantu. I-economic development, it means ukuthi awumelanga ukuthi ungageba uyekele ukuthi uyenze ukuthiwa i-rehabilitation of i-environment. I-economic development, it means ukuthi umuntu nxa esebenza ama-hours ayiwo ebhadale a decent salary. I-economic development, it means ukuthi umuntu kamelanga esebenze engela ama-equipment to prevent himself or herself from toxic conditions. So our residents over test, our villagers over test, they now appreciate ukuthi hayi abantu laba babesiqambela amanga ukuthi upresident usinike i-special grant and therefore bayemele benza abakufunayo.
Manje zona izakhamizi zithini? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ama-residents they are now saying ukuthi hayi thina the way abayenza ngayo i-environmental impact assessment simele siyiresiste, and sebefuna ukuyiresista and they will resist it. So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela, abantu be-engage i-government to make sure ukuthi i-issue e-project le imiswe.
Umnumzana Fidelis Chima isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi e-Greater Wange Residence Trust. Uxa ecingweni leStudio 7 esewange. Imizamo yokukhulumisana lenkampani yeMutha Gas Investments yehlule.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America as the Washington DC.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Okhuluma uWilliam Maphosa, ophuma esigabeni sakwaNdolwane, endaweni esentshonalanga, Rwanda, indawo yakwaMakhulela, lesedwendwane, induna yakwaMakhulela. Sifuna kakhulu izindawo kithi esizizwa isuku zonke namandla nawo isiphathela zonke nje uChris Gangana.
Ngibuya lupane esigabeni sasekana loba ejap ngilesicelo lapha ngizohlala ngicela njalo nje ngaso sonke isikhathi isicelo sami enginaso sithi sona why iMRP ingakhulumisani lezaphu kubanjwane ngenxa yokuthi MRP yona ifunela amakhansela so izaphu ifuna ipresidential leyo abayitholo ukuba ngupresident right why bengakhulumisani ngoba ngamabanda esintwini wonke angaphe emathebeleleni bakhulumisane kubanjwani siye kukhetho kuba nje kubanjweni MRP kuvotele wona amakhansela lawo then kupresident ngale sifake usibangelizwe lomfo kaNkomo yabo so yo umbono wami enginawo ukuthi ngabe laba bantu bakhulumisana umqondisi moyo lo sibangelizwe Nkomo bahlale phansi kukhulunyiswane ukuthi ndoda ngoba mina ngifuna amakhansela lani 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 wena simele ngale kupresident ngoba iMRP ingaze yona iwini lawo makhansela vele kufana nokudlala akulanto vele abazayenzi ngoba bazawina lokho bukhansela but bengaphansi kwayizana sikila kulanto abazoyenza angithi izami yabazi ingqondo yabo ukuthi ifuna ukuqumiliswa izobacindezela kuphela kulanto abazoyenza vele bengaze bewini kuba amakhansela kulanto abazoyenza nakulanto abazoyenza so akulungiswele ukuthi sizame ukuthi ngapha kumakhanselers kuvotelwe iMRP ngale kupresident kuvotelwe usibangelizwe umfo kaNkomo ukwenzela ukuthi kube lomunye umuntu ngale ozaba lelizwi lathi lapho kuzahanjiswa khona ilizwi laye asikhulumele ngale phezulu ngoba kumakhanselers bazophelela khonapha nje kuphela bayanyathelwa ngezinyawo nje baphelele khonapha akulanto abazoyi njalo iMRP into omele bayinanzelele ifakelwe ilihlo kakhulu kakhulu ngoba istrategy ababuya ngaso asikho right esokuquma ilizwi ngeke lanamadoda ngale eMpumalanga bakuvumele lokho asikho right strategy ebuya ngaso ingayenzani yenzeni ngeke iqume ilizwe leZimbabwe bona kabalushele ukuthi kuvotwe kube lo muntu ozasimela kuphela lathi ngale kusetshenzwe ke ozasimela akwazi ukuthi amele ke yona devolution leyombe thiwa devolution amele devolution leyokuthi okuvuka ngapha emathebeleleni kusetshenzwa abantu bangapha emathebeleleni abe lelizwi lokusimela ngale ukuthi imisebenzi yemathebeleleni isetshenzwa abantu bemathebeleleni kuphela yiyo nje into esiyikhalelayo kuphela ukuthi kube nomuntu ozosimela kuphela manje but lokhu ukhaphela ukuthi sifuna ukuqomilisa ukudlala nesikhathi lo ngaphi uliquma kubani lizo uliquma kubani ilizo okusala ukuthi bequme wena odufu ukuqomilizo uyilizo yaliquma kuba kuneziyani igebenga leziya yaliquma kubani lizo siyacela siyacela ukuthi iMRP ayihlalisane ayikhulumisane lo sibangilizwe mkhulu iyona iMRP ingene kuma councillors usibangilizwe avotelwe ukuthi ayingene ku president imali ize lo muntu osimela ngapha eMathebeleni ngoba icala likaNkomo mina ngibona uJoshua Nkomo ukuthi waba lecala abantu lokuthi yena avume ukungena phansi kwezami wayeride uNkomo engena phansi kwezami ngenxa yobunzima owayesebubonile ukuthi abantu bakithi baphela wabona ukuthi isolution ukuthi engene ngaphansi kwabo laba bantu kwenzela ukuthi abantu bakithi bengabulawa iyo kuphela into eyenziwa uNkomo so uNkomo was not wrong wayeride uNkomo 100% wazihambela umdala i-100% kuyala nkinga uNkomo abala ngoba la isituation yangasona eso sikhathi eyampressure ukuthi angene ngaphansi kwamadoda lawa so ke siyacela ukuthi umqondisi umoyo lo sibangilizwe uNkomo abahlale phansi babonisane kukhulunyiswane bavotele bonke abafisa ukuvotela usibangilizwe bavote ngapha kuma councillors bamvotele ngapha angene ngoba nxa kungezwanga njalo awuchamisi iyathatha uchamisi avele uchamisi iyathatha uyathatha still vele sizahlala sikhala futhi uyathatha uchamisi kodwa ke singapressure ukuthi lo usibangilizwe angene ngale lo umqondisi nabambe ngapha phansi kuma councillors lapho sizoba right
linjani bantu ba studio 7 njani ba studio 7 lami ngiyacela le message lami izwakali balwa kudala lokho esithumela kodwa ama message ethi engazwakali ngiyacela lataka zwakala zwakali balwa emphakathini mina ngumqondisi kumathanda khona lapha eGwanda uhlala nje ePitori mina lapha ngididayo lapha eiwanda kulalaba abantu laba bona abalokho besithi umqondisi weMRP kabambane loChamisa ukuze bakhiphe izano mina ngiyiboni lento leyo ukuthi kungasebenza ngokuba okokuqala loChamisa lo wawathola ama cities lapha kobulawayo lapha waba nezitulo azibambayo lapha kodwa wagijela ukuthatha amashona from le kwezimbo wabe walethe esindebeleni ubeni lati thina ngabe esindebeleni bekhona abantu abangazibamba lezo zitulo liphambili ngoMRP phambili ngomqondisi asifuni ishona elizoncedisa thina lapha
salubonani salubonani kustudio 7 okhulumayo idewa likamampo endaweni yasenkayi okwamanje nise-South Africa ngithi abantu abavuke emacandeni thina sadlula lapho siyi-youth lathi singalali ngayo iZanu-PF dala kodwa sabona ukuthi akusizi besisenza okwakusifana loSawuli engakapheni ukuba nguPawuli sizingela amakholwa kodwa sakubona ukuthi akusizi sasithi iZanu-PF izoba lotshintsho kodwa kulatshintsho esilubonayo la manje kuyala khona ukuthi kube le mali yeZimbabwe imali ilizwe liyaphila ngebhondi ilizwe mhlobo bani manje 5 years yabo siyakwana behluleka lokuthi kube le mali yelizwe engakhona ukuthi isebenze indawo zonke abantu laba sebehlulekile lama usesikhundleni esikhulu kodwa wazi ukuthi iZanu-PF akusela lo cela ukuthi lingancindezeli imali idliwe liphume nje kahle la sisakhethi ku-opposition party ukuthi engenayo yiphi kodwa iZanu-PF yona hayo siyisuthi
salibonani bantu bakithi kustudio 7 njani okhulumayo ngumike sibanda hayi siyalizwa liyakhuluma mpela akungahlangana amaqembu angahlangani kungahlangana sithembeni njengokuvula amaqembu akungahlangana mina ngumlandeli wezabu kuthi akungahlangana manje liyasola lithi zabu yayihlanganile izanu kodwa kwazisiza thina sazisitshaya ngamasotsha isimo sadamba sabangcono bangena kwa-alliance MDC kwafanana so akungahlangana bengezaphi ngesixwayisa lingahlangani kungahlangani lamanye amaqembu ongazithembiyo ukuthi khona ungakwenza okungcono uyayekele engene kwelinye iqembu kuphela akungahlangana lo othi kuvotele hlangane kuvotele uChamisa hayi ngokwakhe lo bayimvotela yena wayefuna kuhlangana bayimvotela yena ngoba ivoti lakhe lelizenza umehluko kuye sikhuphishona sifake ishona uyabona kukhuthi uMorgan Tsvangirai kwafakwa yena uChamisa uChamisa umsekeli wakhe lishona phela ukuthi mina simbali ngoba ngeyikhwezweni lazwakali ukuze umuntu ocathi silwenze ngoJonathan Moore akungahlanganwa kambenzi vota ungavotelizana kulo uyavotela chani into yenza abantu bengamaphini bonke elizwe akuhlanganwa mpela akuhlanganwa hlangana kambeni singasesabi lutho visa lokho kuzokuthola kuyabe kuyikho owabalandeli abayilandelayo so singahlangani siyakwazi vele sisenza ngcono kakhulu engathebeleleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuzemelika inhlanganiso zabensundu sithakazelele isigwebo esiphiwe abamhlophe abathathu ababulele onsundu uHamad Aubrey owayezigijimela nje uGregory Mike Michaels lendodana yakhe uTravis kunye nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala. UMongameli Joe Biden laye uthe uyasamukela lesi sigwebo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lobandlululo kwele Melika.
Uyabona le into oyichoyo into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-gukurahundi it ushered in ishona supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma kungaze kube le prejudice against certain. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi i-white supremacy bathi ukuthi okwamakhiwa i-problem yamathina lathi ekhaya uma siza kuya phambili something common identify khulukuhle.
Uma bakhona abathoniswayo lezi nsuku abalamacala okuthiwa khona babulala abantu abensundu, wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani olokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Uyabona uJoe Biden has already achieved his mission. Omunye wathena uJoe Biden was not put in there to be spectacular or to do anything. UJoe Biden was put in there to stop the madness. Lokho sasese lo hulumendi onjengomgabe ohlale sithi hey ubani izinja sizabashaya sizenza so you know Islama Fridi are not onora you know sasesilo umongameli ohlale thethisa abantu who was creating turbulence. UJoe Biden wafakwa to stop the madness, so he has basically achieved his mission to get us back to where into zikhulunywa ngena.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe, kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatshe? Ukubona njani wena?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina thina esivele Africa sithole sifike sisithi ama black American afuna ukufunda akafuna ukwenzani njani thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakuthanjeni. Kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it's a construct and sekwalandelwa ezinye izinto and some of izinto esizibonayo those abakhuluma nge-great reset although I'm not a subscriber bakhuluma izinto ezisobala zona lezi wena uzishoyo ukuthi njengoba thina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle. Kodwa uyazi lawe kanti uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside loba bekuthi umuntu omnyama bekuphethise kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho okuthi lawe uzaba nezinto zakho uziphilele a good quality of life.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezilela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi bazakuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono banqunule bageze. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle yakwele China yembe amalahle. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle China yembe amalahle. Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi, abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yalolu dubo, lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibananini lo ntungameli inkomo ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.